umkhuhlane sikhuthaza izano ukuthiasebenzisa ubudlwangudlwangu bokutshaya abantu besenzela ukuthi bawine umthetho. So ngithemba lokuthi upresidenti amagama la awakhulumileyo ukuthi ungazoba nokutshaya kwabantu bakusaya umthetho uqinisile, ngoba esesikubonile lokhu engenile esihlalweni akukhulumayo kakuhambelani okwenzakalayo phasi lapha ngithi kuZulu. Asikhangeleni ukwesenkonzweni obulawayo lapha e-Trade Fair, lapha abantwana abalabazali ababulawayo i-Kukurawundi bazama ukuthi bahlahlahle ukuthi unangagwa akeziwe ukuthi kathi udube le-Kukurawundi lenziwa njani, bantwana laba babanjwa bachaya kakhulu. So kuqakathekile khathesi ngokuthi sizalandela khona kutsho sikhangele ukuthi akutholi ukuthi okwenzakalayo yini.
UMgabe laye wayevame ukuchothoza uDlakela emphakathini ekhuthaza abasekeli bamabandla athiyeneyo ukuthi bahlalisane ngokuthula, kodwa kuthi sokuyisikhathi sokhetho sibone abasekeli beZANU-PF betshaya abasekeli beMDC. UMnangagwa singabona elandela indlela ehlukene lekaMgabe yini kudaba loDlakela lolo?
Kasoze atshintshe uMnangagwa ngayikho khonoku sasithembeni abantwana lolo beguguilawonke abatshayayo abakamntwana ngakabatshayiwanga